Inhlanganiso yabasakhulayo eZimbabwe United Nations Youth ithi amashumi ayisithupha lanhlanu ekhulwini 65% labasakhulayo libhema okudakayo, kuthi ingxenye kunani leli lilodubo ngomkhuhlane wengqondo ngenxa yokudakwa lokhu. Ukucubungula kwenhlanganiso ye-Anti-Drug Abuse of Zimbabwe kuveza ukuthi phezu kwamashumi amane ekhulwini 43% labantwana besikolo liyabhema. Iningi elisakhulayo lisebenzisa imithi yokukhwehlela ngendlela engayisiyo, lingalandeli iziqondiso zokuthi kumele inathwe ngesilinganiso esinganani okwenza icine isidaka. Osakhulayo u-Arnold Mthethwa owelukitshini lenjube uthi imithi le iyathengiswa ezitolo zemithi, kodwa ithengwa nxa kulephepha likadokotela ele-prescription, kungakho bona bayithenga ngudlu kubosowabo emalokishini abahlala kuwo.
Kulamaphilisi futhi anathayo amanye inhlanya
amamaragade
ukuthi vila busile sipindi futhi
ayelamanye
amhlophe ngakuhlanya engutsheni lapha thina busiwanathi.
So lokhu yalaba abantu bahamba bethatha yikhosi yomunye umuntu ewemele inathi, thina lathi sesinatha njalo.
Uthi bangadakwa ikakhulu ngomuthi lo wokukhwehlela olentengo ephansi, batshona bedakiwe bakhohlwe ngenhlupho zabo. Esithi abanye kuyabapha izibindi zokwenza imisebenzi yokuganga efana lobusela engeke umuntu ayenza engadakwanga.
Kulo msebenzi vele ngayithiwa lokuvila kunathwa lo umuntu ezisebenzela kuhle angayithiwa kunathwa vila akungela ndaba la.
Umnumzana Thembani Ngwenya oyisakhamuzi uthi bayalwazi udubo lokuthi abantu ababo babhema njalo banathe imithi engalunganga. Uthi lanxa bebaxwayisa ukuthi lokhu kulakho ukuphazamisa impilakahle yabo njalo kulethe imikhuhlane yengqondo, kunzima ukuthi abantwana bazwisise imikhuhlane le yengqondo kumbe baqakathekise ukukhuluma ngendubo zabo, ngoba esintwini ezendoda inyembezi ziwela esifubeni, kungakho amajaha ikakhulu ayehluleka ukuxoxisana labanye lalapho esephakathi kobunzima. Uthi iningi labantu alandanga ukunanzelela ukuthi imikhuhlane yengqondo ilakho ukusukela ekunatheni imithi edakayo, kodwa liphanga libone ubuthakathi nxa umuntu engagula ingqondo, ngoba akulalwazi oluningi ngalesi simo.
Ukuba kwazi siyakwazi, but kudingakala indlela zokuthi sikunqabele kunoku, ngoba abakwenzayo abantu bethu izinto ezingekho right. Khathesi ungamkhipha egqiwini yakhe leyana kumbe engomeni yakhe uyamsanga, akula equipment. Sisalwisa khathesi ukuthi kube ne-equipment kube lani ukwenze ukuthi abantwana bengayenzi izinto ezingekho emthethweni.
Osebenza kwezempilakahle unkosikazi Margaret Ncengani uthi kuqakathekile ukuthi abantu ikakhulu abasakhulayo banazelele ingozi yokunatha imithi ngendlela engayisiyo. Uthi isiqondiso ezikumithi le kanye lokudingakala kwencwadi evela kudokotela anduba uthole imithi ethile yikudinga ukuvikela uzulu, ngoba limithi iyingozi lapho inganathwanga ngendlela.
Uhlupho lwalemithi yikho odokotela beyisithi kumele inathwe kuphela okwensuku ezithile umuntu behle bemise, ngoba bayakwazi ukuthi iyabulala ingqondo, iyadaka umuntu agcine esenza izinto ezingafanelanga. Njalo nxa eseqalisile ukuthi ayinathe limithi umuntu wakhona akasakwanisi ukuthi ame nxa esenathe okwesikhathi eside.
Unkosikazi Sly Mpabanga ongumzali olomntwana owaba lomkhuhlane wengqondo ngenxa yokubhema lokunatha okudakayo uthi umntana wakhe weza eGoli esengumuntu othanda izidakamizwa ezazimenza abe lolaka angaze azi ukuhlalisana labantu. Uthi usebengcono kulezi nsuku ngemva kokuthola ukwelatshwa esibhedlela esikhangela imikhuhlane yengqondo eseingutsheni.
Mina kunjef kodwa umntwana oke wakuthatha konokanje. But I got to tell you that I got to tell the code. So right now, I'm under medication. At least you got this medication young and it's in ginger. But at first, I mess up over the engine. Because I was able to say last year, I would let it into a safe, it's a craver. It's a funeral tattoo, it's into the zone.
Abezempilakahle bathi iningi labantwana lisebenzisa izidakamizwa ngenxa yezizathu ezijiyeneyo ezigoqela ukuyengana labangane, ukudinga ukwazi ukuthi vele kunjani ukudakwa, ukuswela imisebenzi kanye lokuphila emulini ezingahlalisanga kuhle. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.